siyabonga Chris lichana njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
sele kanzima ke sibili njalo abantu bayakuthakazelela ke ukuthi ke kuyinto umuntu yokuthi baze khombisa umgabe ukuthi hayi usehlekile ukuthi ababuze ngendlela eqondileyo.
Ibandla leMDC lizatshengisela kusasa kobulawayo lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Aba beyizisebenzi zenkampani ye-Ingwebu Breweries sebe lamaviki ayisikhombisa belala egcekeni lezimota betshengisela phezu kokungaholiswa. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uVictor Mutale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni kaZulu. Ababeyizisebenzi zenkampani epheka utshwala eIngwebu Breweries sebe lamaviki ayisikhombisa belala egcekeni lezimota elenkampani le. Ababeyisebenzela njengendlela yokutshengisela ukukhonana kwabo ngokungatholi imali zabo zokuthiya umsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi ezamiswa umsebenzi eIngwebu Breweries umnumzana Bekezela Mhlanga uthi sekwehlule ukukhulumisana lomqhathi sebeza kuyaphanyeka udaba lwabo edale lezisebenzi.
Uproblem sesicela ukuthi ubaba umphoko as address because uba umeya le council le management kanye bona bonke bazwanana enkulumeni zabo. Sesile 6 weeks sisegangeni singatholi impendulo asitholi umuntu osiadresayo plus ipensheni yethu imali yepensheni yethu kabasiniki njalo bese sidecide ukuthi indaba yethu ihambe e-labour court njengokudirective yavela kuminister of labour uMfumiro.
Kuthi unkosikazi Nonhlanhla Mkandla yena uthi lokhu wamiswayo umsebenzi kakaze athole lutho njalo wathenjiswa ukuphiwa inkulungwane ezintathu zamadola i-$3,000 ngesilungu efana labasebenza iminyaka edlula eyakhe.
Yethina silapha eNgwebu sidinga imali yethu ngoba sihambe saya elafu sesihamba indawo zonke sizama ukuthola uncedo ukuthi sizuze imali zethu ezasale ekhampanini kodwa ke asitholi lutho ngoba ilafu iyasitshela ukuthi kungkhona buzana umqathi wenu. Umqathi laye asitshela ukuthi hambane elafu ngangihambisa imali kodwa kukhanya bona ngokwabo kabahambanga vele kabahambisanga imali. Silapha nje sidemonstrate ukuthi sifuna ilungelo lethu sidinga imali yethu eyasale ekhampanini. Banenge abantu abalapha kuzwisa ubuhlungu ngoba kasikwani sikhona ukuthi senze noma yini sibhadale irenti silabantwana abafundayo lathi kunje siyakufisa ukuthi ngathi ngabantu abathola kumbe izindlu kodwa kasisoze sikwanise ukuthi sithole lutho.
Unkosazana Nobuhle Nkomo yena ubekhala ngebonasi kunye leholo lakhe njalo wamiswa umsebenzi ngendlela ezingaqondakaliyo.
Mina ishu engihamba ngayo issue ye bonus ama overtime lama back pay and I was unfairly dismissed.
Unkosikazi Lucy Masuku laye ugcizelele amazwi kaNkosikazi Nkomo.
Imali yami ngifuna mina nge back pay lama bonuses abakasinikanga wona sesiphuma. Plus ipension yethu yokumele uthale uba isigcinile kathesi njengoba asisasebenzi kodwa lokho bekakasiniki abasitsheli nokuthi uhamba njani.
Abafelokazi abaningi labo bayakhala ngokungatholi okungokwabo kunkampani le eIngwebu Breweries bethi lokhe omkabo babhubhayo abakaze bathole usizo lwemali zabomkabo. Unkosikazi Sipho Sibanda uthi umkakhe uMuyi uShadrack Sibanda lokhe watshonayo kakaze athole imali njalo uphila nzima lemuli.
Mina ngikhathaza ukuthi ubaba wabhupha. Le 3 and a half wabhupha. Ngihamba emsebenzini siyadinga imali singababa imali kababa yahle yavalwa. Nalamhlanje abantwana kabadlula ukuthi abayile esikolo. Yikho ukungikhathaza la ma rent engihlela ukubhadala indlu ukuthi ngiyabhadala ngani isikole bezigcwele.
Umsekeli kaMayor wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda walile ukukhuluma ngendaba yezisebenzi eze ingwebu breweries esezilenyanga ezimbalwa zingaholi. Kunye lababe yizisebenzi zakhona ethi basamelele impumela yophenyo olwenziwa nguhulumende kumaviki ambalwa adlule. Ababe yizisebenzi zeingwebu breweries batshele iStudio 7 ukuba bazalala egcekeni lezimota leli indinyeko zabo zize zilunyisiswe ngoba kumgceke ukuba abakhokheli benkampani kunye lekhansili balobuqili ababenza ngemali zabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ibandla leMDC lizatshengisela kobulawayo kusasa lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai yena obengezwa kuhle eselatshwa kwele South Africa ubikwa esesizwa ngcono njalo ukhangelelwe ukuba khona emkhosini lo. Sixoxele umnumzana Bednico Bebe umqoqo wenhlelo zaleli bandla.
Okwakuqala kufanele ube kwazi blacksedisa ukuthi i-Section 59 e-constitution yelizwe leZimbabwe ikhona. Nxa sibona ukuthi uhulumende kasibusi kuhle sile mvumo yokuthi-ke siqoqane singene ezitaladeni sitshengisele ukuthi hhayi uhulumende kawusibusi kuhle sifisa ukuthi ngawo sibusa kuhle. So isho iyo injongo ye demonstration yethu esinayo mhla ka 28 May. Sifuna ukutshela ke uhulumende okhokhelwa ngumgaba ukuthi hayi usuyehlulekile iminyaka engu 36 isikhombise sobala ukuthi lokhu okufanele ukwenze sokukwehlule sokufanele ukuthi uchiyeke amatomu phansi uthile abanye abangenza impilo zabantwana bezimbabwe ezingcono. Sesilungiselele ke mbona engani ke hayi kubizwa osabelayo mhla ka 28 May 2016 kobulawayo. Sesilungiselele kanzima ke sibili njalo abantu bayakuthakazelela ke ukuthi ke kuyintshukuntshu yokuthi baze khombisa umgaba ukuthi hayi usehlulekile ukuthi ababuze ngendlela eqondileyo. Size sake emthethwandaba sisiyazama ukuthi siphikisane ke lamapholisa enze into engekho emthethweni ngoba ungakhohlwa ukuthi iphosta yona ngwayo engumthetho oyesetshenziswa ngamapholisa ukuthi balele abantu imihlangano. Kayila ayibaniki imvumo ukuthi amapholisa alele abantu imihlangano kodwa babanika imvumo yokuthi kona batshelwe kuphela ukuthi hayi sizakwenza into enzi babuye kuphela bazegcina ukuthula hatshi ukuthi basebesithi kona bayavuma bebayala. Yikho ke umthethwandaba usinikile ke imvumo yokuthi hayi qhubekelani phambili ngoba akula mthetho eliwephulileyo ke.
Umnumzana Bednico Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT obekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah wo Studio 7 ekobulawayo.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Uphenyo olwenziwe luhlangothi lweZimstars kwezempila kahle luveza ukuthi lanxaso kulobubelo kulolugatsha kusakunengo okumele kwenziwe ukuthuthukisa ezempila kahle. Kubika uMavis Gama.
Abakhokele ekuqhutshweni kwalolu phenyo abohlangothi lwe Zimbabwe Central Statistics Agency Zimstats bathi lwenziwe nyakenye kusukela ngomhlangula kusiyafika ngompalakazi ngenjongo yokuhlolisisa isimo sempila kahle elizweni. Omunye wabaphatheke kulolu phenyo umnumzana Maqhawe Ndlovu owe Zimstats uthi enye njalo inhloso ngeyokuphathisa ukubona kuba zisebenza njani inhlelo zempila kahle ikakhulu kwezokusabalala kwegciwane lengculaza.
So esikubonayo ukuthi ke abantu abaningi eZimbabwe abafika ku 95% bayakwazi ukuthi nxa befuna ukuyahlolela igciwane le HIV baye kuziphi izindawo. Bekwazi benjalo ukuthi baye kuziphi izindawo sibona kunokutshintsha kumbe kuloba lobungcono ebantwini abahambayo ukuya testwa baphiwa ama results.
Wathi uNdlovu lanxa ulwazi kwezegciwane selusabalele kuZulu weZimbabwe sisesekhona isidingo sokube lokhe befundiswa abesilisa phezu kwengozi yokuya emacansini labesifazane abaningi.
Sibona ukuthi abantu besilisa abalala labantu abaningi ngokuphindwe kathathu kulabantu besifazane empilweni yabo. Okutsho ukuthi ulwazi luyafika, ukufundiswa kuyafika ngoba impumelelo ethi iyatshengisa ukuthi abesilisa bayakwazi ukuthi HIV ithelelwana njani, ivikelwa njani, kutestwa ngapi, abanye bayahamba betest. Kodwa lokhu akukatshintshi indlela esizibona ngayo sikhangele nje amasiko ethu ukuthi hayi indoda kumele kumbe ibe yinkunzi kumbe njalo, ngani kulokhu kusasekhona akukayehli.
Linhlolisiso iveze ukuba kusamela uZulu afundiswe ukuba ukuhlukuluzana kwabatheteneyo kuyingozi lanxa inani lehlile nxa kuqathaniswa lelenhlolisiso ka-2010. Wengezethi lanxa selehlile kancane inani labalahlekelwa impilo ngesikhathi bezithwele bebeletha lalapho besanda kubeletha lokho eliphezulu inani nxa liqathaniswa lelakwamanye amazwe.
Uhulumende ukhathazeke kakhulu ngabo mama abakuleso simo sokuzithwala abaphakathi kokubeletha labasanda kubeletha abalenyanga eyodwa phosi yokubeletha, ngoba isikhathi sona leso yisikhathi sokuthi into ezingabahlupha ezingababulala ziningi ngaleso sikhathi. So uhulumende uzama ukukhuthaza abantu ukuthi ma usuzithwele lapho ufuna ukuyabeletha lalapho usanda kubeletha ube usihambe esibhedlela ube sesibhedlela ukwenza ukuthi uthole usizo lonke oludingayo.
Le inhlolisiso yesithupha okwenziwa eZimbabwe igxile kakhulu kwabesifazane labantwana selokhu ilizwe laqala ukuphatheka kwezokwenza inhlolisiso zalolu hlobo. Khona izokwethulwa okusemthethweni ngenyanga kaMfumfu kuwona lo mnyaka impumela yalinhlolisiso ekhangelelwe ukuphathisa inhlangothi ezehlukeneyo zempilo ogoqela uhulumende ekuhleleni inhlelo zazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhulumende weLebotswana sexwayise abalimi bakulelo lizwe ukuthi bengahlukuluzi izisebenzi zemaplazini njalo baziholise imali ehambelana laleyo esemthethweni athi ephansi. Kulenani eliphezulu lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini eBotswana njalo libikwa lingaphathwa kuhle. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi Ntambo ubona ngezisebenzi eBotswana umnumzana Edwin Batsu utshele abalimi ukuthi kumele balandele imithetho ohlawuleni kanye lokuphatheni izisebenzi emaplazini. Iningi leZimbabwe lisithola siswele imisebenzi emadolobheni liphephela amaplazini, kodwa isiphatho ngabaqhatshi kanye leholo kubikwa kungakuhle. UBatsu uthole umbiko ovele kukomiti edale ephalamende ekade ikhangela izikhalazo zezisebenzi emaplazini obeka amanani amapulazi umlandu ukuphatha izisebenzi ngesihluku esethusayo kanye lokungasiholisi imali ebenza benelise ukunakekela imuli kwezinye isikhathi zingaholiswa. UBatsu uthi kuqakathekile ukuthi abaqhatshi labamanini pulazi belandele umthetho bengahlukumeza abelusi kanye lezinye izisebenzi emapulazini ekakhulu bekhangele ukuthi badabuka ngaphi. Udaba olubuhlungu olubuya masinya engqondweni ngolukamnumzana Gift Ncube wadutshulwa ngesikhathi ezama ukufuna iholo lakhe ngemva kokwemba ensimini. UNcube usanda kulahlekelwa ludaba lolu emthethwandaba waphezulu lapho umqhatshi wakhe atholakale ngelacala. Le yimpilo yabaningi abeZimbabwe abasemapulazini. Umnumzana Aaron Dube kwesinye isikhathi bahlala inyanga lezinyanga bengatholi iholo.
Njengabantu abasebenzela emapulazini kungazathi kunzima kithi lapha abantu beZimbabwe. Ekwanza uhlala isikhathi eside nje ungaholi, umsebenzi wangikhona umningi, ngihlala inyanga ezimbili ezintathu ungatholanga njosenti.
Kodwa ngemva kwesithembiso sikahulumende ukuthi kumele kube hlawule imali esemthethweni, umnumzana Mathiseli Sibanda uthi kuyathembisa.
Ngaba linyathelo elihle ukuthi uhulumende athi uintroducer ama minimum wages ukuthi abantu bengancindezelwa kuma industry ahlukene wangaba njenge emaplazini abasebenza emaplazini ezindlini la ku construction, ngoba sithola kwezindawo ngathola ukuthi abanye bangathola imali ezingaba ngange 100 pula ezizimali ezincane kakhulu ezingeke zibasize.
Unkosazana Sitheni Ndlovu uthi isimo sabezimbabwe basemapulazini eBotswana sidalwa ukuthi bazithola bedubekile bengekhethi umsebenzi.
Ama wages abosisi labafowethu abasebenza emapulazini aphansi ngenxa ye-desperation, bathatha noma yiwuphi umsebenzi ngemali ephansi.
Kubikwa abanye abaqhashi behlawula izisebenzi ikhulu lamapula kuphela, kodwa uhulumende esithi ulutshwana bangawuthola kumele kube amakhulu ayisithupha. UBhathu uthi uhulumende ozabona ukuthi lokhu kuyalandelwa ecebisa izisebenzi ukuthi zibike kugatsha lwakhe lapho kungalandelwa umthetho. Kwezinye izigaba izisebenzi zibikwa ziphiwa ukudla kanye lokudakayo njengenhlawulo. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7, sabona kule Botswana.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship uTinashe Basa uthi ukhangelele ukufunda okunengi kulolu hlelo. UBasa ngomkhokheli wenhlanganiso esebenza lentandane kobulawayo ethiwa iZim Kids. Abasakhulayo laba baza eMelika ngenyanga elandelayo ukuze qhuba izifundo zobukhokhelo kwenyanga eyodwa lengxenye emakolishini achiyeneyo. Njalo uTinashe uzabe sekolishini le-Appalachian State University edolobheni le-North Carolina. Uthi uyajabula kakhulu ngaleli thuba.
Ithuba leli liyandithabisa kakhulu ngoba ngikhangela ukuthi ngendlela engakhona ngayo nalapho esengikhona kathesi kuyajengisela ukuthi ngiyaphumelela empilweni.
Ungasitshela ngempilo yakho, wakhula njani?
Ngakhula lokhana kokudubeka ukuthi sasithwala nzima siyolukweze sithwala imali yesikolo, because ngangitshisa ukuthi ngakhula ngibe ngumuntu lwana ozabe esebenza labantwana ebancedisa, ngidonate as much as I can. Kodwa konke khonokho akusakwanisanga, abazali bazelela imali ukuthi ngiqedise ukufunda. So from khonapho ngabe lokhu engifisa sibili ukuthi ngingayenza njani ngempilo ukuthi ke ngincedise abantwana, since ngaba lama experiences wona lawo ukuthi sometimes silala singadlanga. So ngangi-understand ukuthi ama-orphans baphila njalo labanye abantwana abadubekayo. So mina ngafuna ukuthi ngibe ngu-ambassador wabantwana bona lawo.
Inhlanganiso yakho isebenza labantwana abanjani?
Inhlanganiso yami isebenza labantwana abazintandane. Some of them are HIV victims, and then labanye nje ukuthi abazali babo babulawa izinto ezithiyeneyo.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship ukhangelele ukuthi lukuncedise njani ekuqhubeni umsebenzi wakho?
Ngikhangelele ukuthi since mina ngisebenza labantwana from the age of 3 to 21, sihlangana lama-problems enjengokuthi amanye amankazana bayazithwala bebancane. So ngingahlangana labanye ama-youth all over i-Africa. I think singakhona ukuthi sihlale sikhulumisane sizokuthi bona bancedisa njani, badila njani nama-issues anjengona lawo. Then lokunye esiza kufundiswa since impilo eyakathesi ikhangelele kuma-youth. So ngikhangelele ukuthi zahamba ngiyafunda okunye okuningi about leadership, then uzasithukisa
ilizwi le. Umnumzana Tinashe Basa ukhokhela inhlanganiso egcina intandane kobulawayo iZim Kids. Njalo ungomunye wabasakhulayo abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka. Live Talk usikhangela ukutshengisela okuqoqwa iMDCT kusasa kobulawayo isola umbuso kaMugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. L le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilifa likamnumzana Nelson Mandela elezigidi ezintathu zamadola eMelika lize labelwa abemuli yakhe kanye lababemsebenzela lamhlanje kwele South Africa. Uchiele obengumkakhe onkosikazi Graca Machel labantwabakhe ilifa kodwa oke waba ngumkakhe onkosikazi Winnie Dikizela Mandela katholanga lutho. Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Njengawo wonke amazwe omhlaba eleMelika liyananza amaqhawe afa elwela ukuvikela ilizwe. Lo ngumkhuba wendulo njengalokhu okwathiwo ngumkhokheli weAthens uPericles owathi abafele ilizwe ngamaqhawe ancumekayo kodwa abaphilayo basamele babe ledlozi lobuqhawe. Ngomvulo Nkwenkwezi 30 ngelanga lamaqhawe izizalwane zeleMelika zizabuthana zikhumbule amaqhawe njalo lesikhathi sokuthula abantu bekhumbula amaqhawe sizakwenziwa. Emathuneni amaqhawe impawu zelizwe amaflag azaphapha lemuli zabafelwayo zizakuma zikhumbula. Leli langa likhumbuza isikwelede sokubhadala labo abasifelayo. Abaningi bafa besangobontanga bevikela okumelwe isizwe. Inkulungwane zafa zifuna ukukhulula abakwamanye amazwe eningizimu ye-Africa, e-Europe, Pacific, Asia, le-Middle East. Ilanga le-Memorial Day kalinanzi impi eyodwa kodwa lithinta ubuqhawe belizwe lonke kuyisikhumbuzo segazi elachithekayo lokuthi lokhu akwenzakalanga kungela sizathu.
Lawo mazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sokukhulula amabhathi kuhlelo lwe Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uVictor Mutale odabuka esiyabuwa eBinga kubika uJoseph Njanji.
UVictor Mutale ngumculi oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ohamba leqembu le The Sound of Victory. Lo mculi ufunde imfundo yakhe eprimary yesikolo seBinga kwathi imfundo yakhe yesekendari uyenzele wange kanye laseVictoria Falls. Uqale zomculo ngomnyaka ka-2014 esehlala edolobheni lakoBulawayo lapho ahle wakhupha khona idlalade lakhe lakuqala.
I-first album ngayikhipha ngomnyaka ka-2014 wawuthiwa Ndawu Thamba Jesu, ilama-track angu-5. Wawusebesiba le i-second track engayikhipha ngo-2016 last year, ilama-track angu-11.
Jesu ulavuna, aleluya. Jesu ulavuna, aleluya. Jesu ulavuna, aleluya. Jesu lavuna, hallelujah.
Idlaladelele lithiwa lwendundulamvu ulincindezele 7 Joe Masebo owe House of Rising Sound. Lile ngoma ezilitshumi lanye ezibalisa yona okubizwa ngayo idlalade ethiwa lwendundulamvu, ethiwa tenda, ethi ngalusekelele, ethi zimunu, ethiwa His Name is Jesus, ethiwa Jesu ulavuna, ethi munditambule, ethiwa hazwinei, ethi Ben Hadad, kanye lethiwa The Trumpet.
Mwimba na valisa, mwimba sisoni, nanga mwami wangu, uchibunga chumwe. Mwimba na valisa, mwimba sisondo, nanga mwami wangu, uchibunga chumwe.
Umutale na banye banke, basebenzise indimi ezitshiyeneyo ekuculeni ingoma ezitholakala kudlalade labo, njalo uthi lokhu kudale ukuba lithakazelelwe ngabantu abaningi.
Abantu bayalithanda kakhulu, bayamukela kakhulu ngendlela elihlasele ngayo isound konke eplazini, endlela yokuthi sahlabela ngama-language atshiyeneyo. So abantu bayithandela khonokuya.
Amanye amalunga eqembu le-The Sound of Victory ngabalisa uSimon Chitima, uMary Maranatha Mudimba kanye loJewett Munsaka. Nanti-ke iqembu le-The Sound of Victory liphuma enkundleni yengoma ethiwa Lwendo Ndulafu, okuyiwa okubizwa ngayo idlalade. Studio 7 ngobulawayo ngimuntu ozofunja nje.
Friday so lo fike emaphethelweni uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa singakehlukani isihlobo zami sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT lizatshengisela kobulawayo kusasa lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Ababesebenzela inkampani ye-Ingwebu Breweries baqhubeka betshengisela phezu kokungaholiswa izimali zabo zempentsheni. Hayi-ke kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lebelwa busuku obuhle. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.